sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
laba bezithole amanzi ngi-7 days ngeviki, abesezilaba ethuthela amanzi engayebanga ngatshelwa ngu-5 days. Abanye kwenza ukuthi amanzi nikele abanye kwenza ukuthi akwane abantwini.
Ikhansil yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela abantu amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo.
Lawo sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebediniwe olokho besebenza izinto zingalungiswanga.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikarhulumente labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebele nyanga bakhalala umsebenzi. Inkampani epheka amanamnede kanye lotshwala iDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngedola leMelika kusukela ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela izakhamizi amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Leli nyathelo bathi balithatha ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Chivero kanye lokuba esengcole kakhulu. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zikamunicipala lapho zisethekelela leli damu ukubonisa iqula lamakhansila akukomidi yezokulondolozwa kwemvelo eHarare. Umabhalane omkhulu kumunicipala weHarare uenjiniya Osia Chisango ulandisa ngokubenze bathathe leli nyathelo lokwabela amanzi.
We have to start it this month. I would not say immediately, but in the next 2 weeks we should be able to.
Kuzamele sikuqale kuyonale inyanga. Ngingathi ngathi khona manje ngoba sifuna ukuqala sibone ukuthi uzohamba kanjani umsebenzi lo esifuna ukuqhuba kuyonale iviki. Sikhangelele ukuthi kumaviki amabili alandelayo sizakube sesikusimo sokwazisa uZulu kuleli dolobho ukuba sizowuhlela kanjani lokho.
Umnumzana Mabhena Moyo osaphethe isikhundla sobona ngokubuthwa kwezibi ulandisa ngesimo samanzi kuleli damu okwamanje.
Laba bezithole amanzi ngi-7 days ngeviki, abesezilaba ethuthela amanzi engayebanga ngatshelwa ngu-5 days. Abanye kwenza ukuthi amanzi nikele abanye kwenza ukuthi akwane abantwini bonke. Abantu ngabalondoloza amanzi, amanzi impilo ayahlu njengokubona kwami. So amanzi sele lawo lapho engayakwazi ukufika 15 months, 18 months. Akumelanga sisuke endaweni njenge-Cape Town eyagcina abantu sebenikwa 20 liters, umuzi wonke 1 muzi 20 liters 20 liters. Ngalondoloza amanzi khonapho siyakwazi ukuthi sifike izulu line ngo-2 years sithole amanzi.
Ukhuthaza uZulu weHarare Moyo ukuba azinikele emsebenzini wokulondolozwa kwamanzi ngalesi sikhathi esahlupha.
Amacabuza agcina amanzi izulu lingana lapha, amanzi asezageleza wonke ahambe. Amanzi angageleza wonke ayaphuma kuzambeza selwandle, kodwa ngabo la macabuza amanzi ayagcineka mbijana mbijana abe ekhipha amanzi mbijana mbijana unyaka wonke loye amanzi ayabe lokhu ekhona. Lemtombo lamabhoz wonke lana ngakungalama wetland amabhoz wonke lemtombo kuyawoma wonke.
Umnumzana Jim Bertrand Mandu ngosakhulayo oseleminyaka esithupha esebenzisana labohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwendawo ezigombolozele iLake Chivero ngaphansi kwenhlanganiso ye-African Youth Initiative on Climate Change, njalo kunguye obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kiyo. Ngaphandle kokungasani kuhle kwezulu eliphathisa ekwengezeleleni isilinganiso samanzi eLake Chivero, uMandu uthi kunengi osekubangela ukwehla kwawo okubalisa ukuphazanyiswa kwamaxhaphozi kanye lengcekeza lenhlabathi etholakala kuleli damu ngoba abantu belima mahlayana.
Isiyo tshikade ekhuluma layo anhlabathi leya isiyenza ukuthi ilake yethu ikhwele phezulu from 28 meters up to about 18 meters. So uyabona ukuthi amanzi ethu sengathamaningi sesile problem esilayo, but abantu ngamehlo ethu alifanisi ukwenza ukubona. We have faced water essence, the sewage engenayo lapha eLake Chivero, ama-problem wonke esihlangana la. So sesile ama-measures esadevelophayo njengama-stakeholders ngoba sikhole ama-meetings e-National Parks last year and this year. Last year so far okuthi sitshale le committee, siyenze ama-bin liners around Lake Chivero, siyenze i-liter transit center EMA isincede ukuthi sibuilde i-liter transit center, sithathe yonke into eyenzwa ngoba ilake yonke la ayila imizini indawo yonke ekulahlela abantu.
Iziphathamandla zikamunicipal kanye labaphatheke kumisebenzi yokulondoloza indawo ezigombolozele iLake Chivero bathe isilinganiso samanzi sizoqhubeka sisehla nxa lingasananga izulu elanelayo. Abezombusazwe kanye lohulumende bona bayakhuthazwa ukuba balandele imithetho yokulondoloza amaxhaphozi lendawo ezigombolozele iLake Chivero, hatshi ukwakha lokulima mahlayana okubikwa kuyiyona mbangela enkulu esingezelela udubo lokusilela kwamanzi idamu seligcwele inhlabathi lengcekeza etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abalenyanga bekhalele umsebenzi. Odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-registrars babekele abaqondisi bezibhedlela ukuthi kabasenelisi ukusebenza ngenxa yokumiswa umsebenzi kwabodokotela abathuthukayo. Umthethwandaba we-Labour Court wathi akukho emthethweni okwenziwe ngodokotela laba. Ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngama-registrars kulandela umbiko abawethule ngeviki ephelileyo lapho abanika uhulumende amahola angamachumi amane lesitshiyagalombili 48 hours ukuthi alungise udaba lwabodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukubhadalwa ngamadola emelika lokunye okuchiyeneyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende kasoze aholise odokotela ngamadola emelika. Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa obekukhefu ubikwa isithi usebuyele emsebenzini esithi uzolungisisa lolu daba. Ukuze sizwe okunengwa kwenziwa ngodokotela abakhulu abakhalale umsebenzi, uGifts Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Sibe le meeting namhla ekuseni labo bathe sokumele bejoin njengoba i-government yangkhona ingakhangela izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebediniwa lokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina i-strike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela abanjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu abanjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela ama-food a-specific medicine, yibo bosi bethu so to speak. Abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abaningkanganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo is a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated, anzima ukwelatshwa ngodokotela abancane.
singathi lapha sikhuluma ngemkhuhlane njengayiphi ba?
Kuyadiphenda nxa kuyi-medicine kumbe kuyi-surgery, sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda waphezulu. Then i-medicine kule mkhuhlane yangikhona imkhuhlane le ibamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, i-diabetes ku-advanced stage, u-heart failure laba le mkhuhlane amathiwa ama-autoimmune diseases, imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Bebe lapho? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawe, i-condition le i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenile ngokuphangisa. So i-crisis le just an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa ilungise umumo ezibhedlela, impilo zabantu abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli uthi hayi ukuthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile kuleave useqalisele umsebenzi, konke konoku kutshona.
Indaba vele ibuyela khonokho nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela, imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini, izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizitholayo ngeze-RTGS. So imali le esiyitholayo i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa yokuthi ayikwani, njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukuyikhuluma lo hulumende yona le ku-negotiation ukuthi bona banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemsebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele nalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke khonoku elikufunayo.
Yes, yikho kuvunyelwane ngodokotela bonke.
Lo ngudokotela Mthabisi Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxe laye eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abazali bakobulawa yasebebhekane lokuvula kwezikolo bathi bakhala ngokuqonga kwentengo yamayunifomu, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo. Okunenga lolu daba sikuzweni kubathabile Masuku.
Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yamayunifomu lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile, ama-inform akhwela like almost every week, and njenge-stationery asikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle laba abahamba bezahamba besiya wodwa eBotswana nabo South Africa. So hayi ngcono lisincede sibili ngoba hayi asithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngapha sisakwa.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi isimo esikhangelane laso kathesi sinzima, sikhangelane lesikhathi sokuthi kungkhona next week abantwana bebuyele ezikoleni, asikwazi singabazali nginje nje ngilo mntwana oseboarding ukuthi konke umntwana uzafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala, yikho singakwaziyo. Kumbe sokumele ukuthi sithwale sithenge ukudla sisuke lakho lapha behambe lakho esikamele sibhizi siyanquma sidinga amabhuku, ibhuku elilodwa ukuze ukwanise ukulithenga. Nginje uzabona ukuthi kungona umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 ama-counter. Ngapha ngathenga amapheni, ngapha ngathenga amaseletebhu lamaplastiki.
Unkosikazi Samukele Chuma olamawele aya ku-form 1 wapiwa ilist yama uniform eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna amakhulu amathathu amadola.
Mina amawele ami aya kuform 1. List yama uniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane lemali edlula $300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu. Kodwa nje akula ngenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda esikolo. Amabhuku phakathi ezitola athengeki, sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle, uyalithola phandle ngabo $4.50. So ngathi bayithi uhulumende akangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asasithi abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo. Abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Ah, lapha ngishaya imali vele these days nxa ngithengisa ama counter books so phandle lapha, especially izikolo sezivula, so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kubo $25 eshop, but mina ngithengisa nge $20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama prices ami abe lower kangaka yikuthi ngoda kuphi emesini ama prices akhona ngala akatshintshi. So mbuyani lapha ngithengisa ngama price athandwa abazali kakhulu, uthi ama counter book lawo and ngithengisa abo $4 kubo $4.50. So especially isikolo sesivula, so ibusiness yabahamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abaningi iholo alengezelelwanga, kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kuqhamuke ukutshengisela kwabantu bokholo lwesihindu kwele India ngemva kokuba abesifazane ababili bengene enkonzweni yalabo bezokhonza bephambana lesiko elivele likhona lokuthi abesifazane kabavunyelwa ukuya labesilisa ethempeleni. Abesifazana laba bakwenze belandela isinqumo esethulwe ngumthethandaba waphezulu welizwe weSupreme Court oyiwo ofikise emaphethelweni isiko leminyaka lilandelwa ilolu kholo. Lanxa inhloko kahulumende weleBangladesh uSheikh Hasina eselungiselela ukubumba uhulumende wakhe omutsha, ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho langesonto edluleyo kubikwa kube lodlakela olwesabekayo, amanye amabandla akhalala bekhala ngokuqelibezela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe sezizo eseziphethe impilo zezihlobo labangane ekhaya kulandela ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zathumela ekhaya imali edlula amabhiliyoni amahlanu. Lanxa iningi lalabo abathumeza ukudla kuyilabo abahlala emazweni angomakhelwane afana leBotswana, leNamibia, leSouth Africa, bakhona abathumeza ukudla behlala emazweni akude afana leBrithani kanye leMelika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa umnumzana Cassius J. Simana Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ekhaya kathi ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu, into zonke nje zibonakala zingahambi kahle, ukudla kakukho, imali kayikho, okukhona khonokho kuyadula. So ngapho sikafika siyazama lathi koko kuncatshela sikutholile sinikela abahamba ekhaya njalo nta njengomalethala abahamba ayifukisele ekhaya. Kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthumela izinto ekhaya, kodwa akufani ukuthi umuntu ayithenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esikufunayo. so kumele vele la uzimisele ukuthi hayi mina ngizozoluza ube ngathi kodwa uthola into oyifunayo ukuthi uthumele ifambi ekhaya ngomalayitha.
Sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya beyithengisa kona apa eSouth Africa efana labo mazoe lokunye kunjalo, usuke wadivana lakweni?
Ye, ngihlangane nakhethi obheke lokhu notshwala. Utshwala lowu osemapulastini lobu bazathini lobu okungathi isibhuku bezwa ngesibhuku sembhodlela, imbhodlela ekhona ngathi ngeyamafutha, so ifana le mafutha leyo eplastiki lana. Ngibonile ejobheke kukhona amazoe, kukhona ejobheke, into eziningi ezisuke ekhaya khonale. Kusuke kumangazi kathi manje njengoba lezo nto ekhaya kuthiwa kazikho, tholala sezingapha, zifika njani? Zikhona sile ngoba ngiyathi ngisekhaya ngicabanga ukuthi ngoSeptemba ngifika kobulawa laphana ngizapho, ngathola enye imota kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu. Imota yayisiza ngapha leyo iloda utshwala ngamathathi manje ibhodlela njani ebhoda, njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana ngoba ngiyakwazi kusimabhela ngoba bekwenza kufunyelwa. Kodwa kunengi okukhona kusukuthi ongatholakala ekhaya usukhona ukuthi bafika apho kutheniswayo noma legwayi lalo likhona futhi.
Manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na?
Kuyadula baba, kunacele ukuthi ngasireze bo isikhathi wathenga impahla ze-R1,000 umalayitha usa-R3,000 futhi ngoba uzathi ukuthi uyakhala umcombile sithi ma umthengisile sithi nobheka into edeleni ngizithenge nge-R1,000 la ngeke ungitshaje R1,000 but amna ngina kuphi khonapho ngoba la ngilebhinisampile ukuthwana impahla ukuthi jeke imali eshopha udinga mina nxa ufuna impahla ngiyozifikisa ekhaya ngifuna imali eyingaka. Kuyadula, ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price ngoba uzoyithenga uzothenga impahla nge-R1,000 umalayitha umalayitha sakhe ngifuna R1,000 uzisekhaya. Kodwa siyafikela cebo ngoba thina sithona sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya kuyokuthi vele ingabi khona, kungcono kukwali kwendawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani. Asinacele singasilela.
Njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seziseduzane, liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya?
Ya, lapho siyathumela izimali ngendlela ezithinile. Bakhona abanye abantu lapha eSouth Africa lapha abalama-akhawunti abalama-shops ekhaya, ungafaka i-R100 ngishada 10 rand phezulu, so ungafaka i-R110 abantu ekhaya bayithatha ishop akho ekhaya i-R100, so siphathela 10 rand phezu kuthumela i-R100. So kuyasiza kulokhana. Kodwa into esiyifisa ukuthi lezo mali sizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efanele zithenge ngoba lezo nto azikho. Lapho zitholakala khona zitholakala zidula, so akunakutela esingasiyenza, siyalwisa ngoba abantu sebenzela ukuthi baphile, akusana nto senzela ukumota kaphezu. Sesenze ukuthi uphile kufike lapho sasila ngokuphila, kuqala futhi usebenze ufike lapho ngisebenze ukuphila, akusila kuqala esingasiyenze. Into zonke zinzima kulanti nje ehlangana ekhaya ngaphandle kokuthi sesibe le mali yethu eqondile ekhaya, or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya, singene kurandi cabinet njengamazwe njeabo eNamibia, iSwaziland, Lesotho, iSouth Africa. Ngaphandle kwalokho akulanti ezilungile ekhaya.
Ngokubona kwakho umnyaka wonalo usiyaphela, kuyaba kuhamba njani kakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo South Africa?
Ya, kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho weSouth Africa nangwawo asamanga kuhle mathi sowuntengantenga, so akusathembisa, akusanaqinisa ukuthi umnyaka lo singathi uzophela kunjani kuzalo kule msebenzi oyizabenzi ngoba siyadivala isikhathi sifika kuNovemba December amakhampani amaningi abethengisa nje kodwa ukuthi akusananga kahle, amanye azovula, amanye azovula late, amanye azoshesha ukuvula. Kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle eSouth Africa okakathesi. Kodwa bayenzile isamithi bona abakhokhela eSouth Africa, isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi. Kodwa bathe balamaplani abanawo mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho, ingaba khona imisebenzi. Kodwa nakhona yayingathi umsebenzi anephilisayo abantu yabe amsebenzi amapisi la ukuthi amasizini ajoba lesizulu liyana kokhima izindlela kwenziwa nalokhuyana, asazi ijob samithi yokuthi izokhuphana. Kodwa-ke umumi wasekhaya mubi, ngiyabona ukuthi uma ngisithiyakhaya umumi wasekhaya mbakathi ili kusasika umnyaka lo ukuthi uphele 2019 kuzabe sekube lobudlongodlongo obukhulu kakhulu. Mhlawumbe lo hulumende yabe sewile ma bengabophanga zagcina ma engasasebenziswa ngamasosha, uhulumende uzowa futhi okwesi-2 lomnyaka lo.
Lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eSouth Africa. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala eDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngemali yedola leMelika kusukela ngolwesihlanu ngoba kuyiyo ethenga ngayo impahla zokusebenzisa kumakampani aphandle kwelizwe. embikweni ewethule namhla inkampani le ithi ayitholi imali yakwamanye amazwe eneleyo kuhulumende osokuphazamisa umsebenzi wayo. I-Delta Corporation ke yathi isivala amafektali ayo ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okwabangela ukuthi iningi liswele amanye amanamnede ngekhefu lekhisimusi, kodwa yasiqhubeka ngomsebenzi ngemva kokungenela kukahulumende. Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kamnumzana Albert Mhlanga, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC.
Abe-Delta siyababonga ukuthi baphume sobala batsho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngama-USA. Ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyakubo-February, March, vele abangasoze bemukele ibhondi. Ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise ama-USA, lokhu sikubona ngendlela nxa bethela i-fuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele i-fuel ngamarandi. I-fuel ngamarandi lama-USA ikhona koBulawayo, ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyo le garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethenkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngezama-USA. Yende wonke umuntu koBulawayo uyakwazi indawo okuthiwa koBusman iziyathela ngama-USA, okuyikuthi ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje, yikho ukufa kwawo. I-Delta nje hayi siyabeka isikhonkane yokufa kwebhondi. Njengoba uminista wayejile nje ukuthi ibhondi izazithelela yona yodwa, yena engangenelanga. Kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngama-USA. Sithi bye bye ke bhondi, hamba kuhle, kodwa hayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abe-Delta sebejile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola leMelika ngokusemthethweni.
Nangu umongameli ubuye kulivi kunje abantu bastrayikile. Uhulumende uphi okhuluma ngaye? Thina uhulumende asikazi, samkhohlwa kudala lokuthi kulo hulumende. Ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengobana sikhuluma nje ukuthi uhamba njani. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imota e-South Africa bathi abafuni ukuthi ibhadalwe ngamabhondi, bafuna ama-USA. Indlela yokuvuma leyana, inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphi hayi bayizimumungu. So lathi kasilandaba labo kangaka, njengama-businessmen sizasebenza kanzima sibili ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lathi siyayivalelisa labo bazakwamukela. Ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-barriers check lani, akuzange ku-announce ukuthi so i-barriers check sinjani. Kwahle kwahle abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngama-USA. Ihulumende yamelela ukuthi layiphonge uvumo kusukwenzakeni. Ibhondi kayisekho, iZimbabwe kayisela currency.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC, sixoxelaye ekoBulawayo. Umculo kazinja ziyamluma esithi singamaNdebele, singakehlukaniki esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. I-Council yaRare ithi zaqala ukwabela amanzi izakhamizi zaleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumente labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.